bakwe edaleni indaba ebondane lomongameli onjengajuwenga indaba evele ikhulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona i-judgment yakhona into vele eyadlalalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa i-judgment yakhona ikuma-chambers kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigqibele yakhulunywa into eqakathekileyo vele ukuthi abantu babekwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangela indaba yakhona ngamehlo abomi mina ngibonthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asine sithi yavuza yakhulunywa nje njengoba ikhulunywe isifungo sakhona idale
olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Juwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Jiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungakulokwenza yini lesinqumo esathathwayo
antho lapha mfowethu sicela sikhalakhala ukuthi amadale la amangakuhle umahluli abanye abakhethwayo bakhekha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba umongameli bezana ophiyef thina yithi kufanele sikhalakhale sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelani lokhetho so ngibona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona senqotshiwe edaleni kuyedinga nje okokuvalavala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bathi kuthiwa ukuzirekruza kakwenzakala ngonokhu sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi ngibona ngathi upho ngikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zinezandla eduzayo
olunye njalo daba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaJiwenga lungaxabanisa omkhulu wabehluli uJiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
lokhu phela njengoba institute vele so sengamandlwane udaba nalungena egudwini lapha emthethandaba baqala bakhulume beboda omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma-Judges Chamber manje lapha siyazi ukuthi kuvele sokuthiwa khona uJiwenga othi indaba yakhona yayikhulunywa ngaphandle kwedala out of court umkakhe uMary wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasoze baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamafungafunga yokuthi kulobudlelwano ongakumangakuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mangabayingenela indaba yakhona so njemanje nje lokhu sokungeke ukukhalakhala nje komuntu onqotshiweyo.